Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNtulikazi 2017 nguNtungamile Inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ile lapha mina lami njongo kusekelwe MGC. Ngingabuza bengicabanga ukuthi maybe yi electrical fault, but sembonela phana na ukuthi khona ijurawo. Ngingabona ukuthi no, le imisebenzi yezanu PF le.
Kuchiswa isakhiwo sebhizimusi yesiphathamandla se-MDCT umnumzana Elias Muthuri, lendlu kakansila waleli bandla ekuwadzana kudlakela olunakanelwa ukuthi ngolwezombusazwe.
Iproblem esifisana layo ukuthi omama sebe ku ground, omama basebenza asilasti emili asilani nalabo mama mamana bathiwa bangu 5 kunje bagebhile ukuthi bazathengisa ngapha igolide labo, into esingayaziyo. Iproblem esifisana layo besicela ukuthi uhulumende angenele ayesivulela Coronation Aid.
Umbukiso wezokwemba oyimine entra uqalile kobulawayo lamhlanje. Njalo uZulu weZimbabwe uchayela ihlombe iqembu labantwana besikolo elimele ilizwe kumncintiswano ukukhuthaza izifundo ze-science, i-technology, engineering, le-mathematics, owe-First Global Challenge. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udlakela lwezombusazwe lukhanyaso luqalisile phambilini kokhetho lomnyaka ozayo kulandela ukuchiswa kwesakhiwo sebhizimusi yesiphathamandla se-MDCT umnumzana Elias Muthuri. Kubhilizwe njalo impahla engena kumakhulu ayisikhombisa emzini kakansila kaward 38 ekuwadzana lamhlanje eMadabukakusa. Kuvika uMavis Gama.
Bezithithibele iziphathamandla ezisebenza kule ndawo yeLuriro Bar ekufikeni kwentatheli zendaba kuzabona umonakalo. Umqondisi wale ndawo umnumzana Vengesai Muthuri, indodana yomnikazi, ulandisa ngokwenzakeleyo.
We were in touch with one of the other guy who was on the duty. He said he saw.
Sixhumane lomunye wabekade besemsebenzini ngesikhathi lokhu kusenzakala. Uthi ubone imota yohlobo lwe-Mazda B50 ebingela nombolo njalo ithwele abantu abedlula abayisithupha.
Kusehlakalo sokubhidlizwa kwempahla emzini kakhansela kaward 38 umnumzana Wilton Janjasi ekuwadzana, kudilizwe uthango lwejurawolo lamafasitela endlu yonke okubiza amakhulu ayisikhombisa amadola ukulungisisa. Ukhansela Janjansi uthi ucabangela ukuba abenzele umonakalo emzini wakhe kungabalandeli bezanu PF akade befuna ukuzamthumba kodwa kwehlula.
If they were thieves, otherwise they could have stolen something.
Ngabe bekungamasela bebezatshontsha yiloba yini, bebefuna ukungena phakathi emzini. Ngicabangela ukuthi bebefuna ukuthatha mina kumbe ukulimaza omunye umuntu.
Lezi zehlakalo zombili zisolwe kakhulu ngabalandeli be-MDCT loZulu jikelele, okubalisa umnumzana Jeffias Moyo.
Nxa sokukhulunywa kusithiwa khona into zezanu, izanu PF yiparty e-violence, yikhona lokho. Ngifikile lapha mina lami njongo kusekelwe MGC. Ngingabuza bengicabanga ukuthi maybe yi-electrical fault, but sembonela phana na ukuthi khona ijurawo. Ngingabona ukuthi no, le imisebenzi yezanu PF le.
Umoya ethi kumchayisa ngovalo lokho osekusenzakala, engazi ukuba kuzokuba yisima kanjani kusukela khathesi kusiyafika ukhetho luka-2018. Udlakela seluqala khathesi.
Asomasela ngoba kuthiwa khona abantu abangena lapho bathatha nenimali lotshwala baqalisa ukunatha utshwala and then abese bechisile ukuzindleke.
Abanini balempahla bobabili baveza ukuba baye bayamangala ngalezi zehlakalo emapholiseni. Imizamo yokukhulumisana namapholisa yehlule. Ugcingo lwesikhulumeli sawo uSenior Assistant Commissioner uNkosikazi Charity Charamba belungasatshelwa. Kwaba ngesifanayo lakunkokheli yeZANU-PF obona ngokuqhutshwa kwenhlelo uDr. Ignatius Jombo engadobhi ugcingo lwakhe. Lezi zehlakalo zombili ziza ngemva kwezinye njalo ezimbili ezehlele abebandla le-MDCT lapho kutshiswe khona imota yohlangothi lwabasakhulayo kanye lenye indawo kasomabhizimusi yokuzijabulisa ongukhansila laye emzini wekhuwatsana ngabacatshangelwa ukuba ngabeZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umbukiso wezokwemba ezabo manjinela kanye lezokuthwala kwabantu oyemine entra uqalile kobulawayo lamhlanje. Lo mbukiso oqoqwe ngabeZimbabwe International Trade Fair ukhangelelwe ukuphela ngolwesihlanu. Abesifazana abaphatheka kubhizimusi lokwemba bakhala ngokuthi bayahlukuluzwa ngabesilisa. Kuviga unompumelelo moyo.
Umbukiso walonyaka wezokwemba uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Exploring Linkages in the Mining Value Chain, njalo ukhangelele ukuba lemihlangano emithathu ebalisa owe Women in Mining Breakfast Meeting oqhutshwe lamuhla, owe Mine Conference lowenhlanganiso ezibona ngokwemba iZMF Small Scale Miners Conference ubusugqitshwa ngomdlalo wegolf eBulawayo Golf Club. Namhlanje omama abakubhizimusi lokwemba abazange banikeze umsekeli kamphathintambo obona ngezokwemba umnumzana Freddy Moyo ithuba lamazwi okumbambatha bethi bakhathele ngabesilisa abakuhulumende labazimeleyo bebakhuthaza ukuba abaxwayane lomkhuba wokuhlukuluza abesifazana bebathathela imigodi yokwemba ngemva kokuba sebetshale imali. UNkosikazi Shila Sidambe usomabhizimusi uthe into embi eyenzakalayo.
Mina ibizo lami nguShila Sidambe. Into le ayilunganga kakhulu. Umama nguye ophethe i-economy. So ukuthi umama hlukuluzwe, hayi asikuthakazeleli.
UViolet Nyoni uthe le nkabazwe kuyafana, omama abakwezokwemba bayathathelwa ngabesilisa ngendlela eziphansi lapho imayini ingavalwa. Udaba selusedale, amapholisa ayaqala ukwemba ebusuku, luthi udaba lungaphela edale kutholakale kungasela okungenjiwa.
Ngomama wesemayini bayahlukuluzwa sibili. Nxa wangazuzi imayini yabo basephakathi bekugebha sebebuya obaba kumbe ubani wasithi yena ngiwobanikazi bemgodi sokuba le dispute. Ngaba ngathi sekuba le dispute sebesenda amapholisa, bangasenda amapholisa stop operation.
UNkosikazi Mebhu Ndlovu utheba lomgodi eHope Fountain lakho kulodubo amaphepha okuba lemvumo anyamalala eMines Office bayagebha baswele ukuthi liyegigwa kuphi igolide, kodwa umphathintambo uMoyo laye uzibonele uhlupho olukhona.
Iproblem esifisana layo ukuthi omama sebeku-ground, omama basebenza, asilastemmili, asilani, nalabo mama mamani abaphiwa bangu-5. Kunje bagebhile ukuthi bazathengisa ngapha igolide labo, into esingayaziyo. Iproblem esifisana layo besicela ukuthi uhulumende angenele ayesivulela Coronation Aid.
Ezokwemba eZimbabwe yizo eziletha imali eningi ezweni. Lisiyatshona ilanga lamhlanje, amankampani afika 120 ebeyenelise ukubukisa. Phakathi kwababukisayo angamachumi ayisithupha lambili ekhulwini 62% asuka eHarare, kuthi angamachumi amathathu ekhulwini 30% asuka kobulawayo, kuthi amanye asuka endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Umbukiso walonyaka ogcwele imitshina emikhulu yezokwemba ukhangelelwe ukuvula okusemthethweni ngolwesine kusasa ngumphathintambo obona ngezokwembiwa umnumzana Walter Chidakwa. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Uzulu weZimbabwe sechayele ihlombe iqembu labantwana besikolo elimele ilizwe kumncintiswano wokukhuthaza izifundo zescience, itechnology, engineering lemathematics owe-First Global Challenge ophele izolo eWashington DC khonapha eMelika. Lanxa iqembu leli lingatholanga sicoco, lidlale kuhle kakhulu lanqoba emidlalweni yalo emihlanu phakathi kweyisithupha, njalo liwise amaqembu angamazwe athuthukileyo agoqela eleRussia lelemelika. Phakathi kwamazwe alikhulu elilodwa lamatshumi amahlanu lasikhombisa, iZimbabwe iqede umncintiswano lo ilemiklomelo edlula kancane elikhulu i-116, njalo ihlezi kuzinga lamatshumi amahlanu lasithupha. Umncintiswano lo ubungowokusebenzisa ama-robots ukwehlukanisa okungamabhola okuthize kusiya ngemilayo yomncintiswano. Isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi labo bayaziqhenya kakhulu ngendlela abantwana laba abatshengise ubungcitshi babo ekusebenziseni ama-robots.
Sithanda ukuthi sitshayele ihlombe labo bafundi ngomsebenzi omkhulu ongaka wokuphakamisa isizwe kanye betshengisa ubungcitshi, kanti njalo befakaza ubunotho bezemfundo kweZimbabwe lokuqakatheka kwazo. Sibuye sitshayele ihlombe umphathintambo wezemfundo eziphezulu uJonathan Moyo ngokukhuthaza ukuthi ugatsha lwe-STEM luqhutshekelwe phambili.
UNdlovu ukhuthaze njalo uhulumende ukuthi eqinise izifundo zama-sciences ezikolo, njalo abafundi batholiswe konke abakudingayo. Isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube, laye utshayele iqembu leZimbabwe ihlombe.
Sibatshayela impululu kakhulu abantwana baseZimbabwe. They came and shined here in Washington DC. Basirepresenta kuhle kakhulu njengamaZimbabweni. Into abayenzileyo, bafika lapha bawina, badla ama-Americans, ama-Russians. Benze kuhle kakhulu abantwana baseZimbabwe.
NjengoNdlovu, uNcube ukhuthaze uhulumende ukuthi ethuthukise ezemfundo ukuze abantwana baphumelele ezifundweni zama-sciences le-maths.
Siyabona kakhulu ukuthi ngabantwana abakhaliphileyo and i-technology iqakathekile le Mr. Nkomo. Ngani ngoba uyabona ukuthi khathesi in the 21st century everything has just become apps. Yonke into nje singama-apps okuthi new technology yiyo esenza ukuthi khona impilo zethu zibe ngcono. I-future yethu thina siyithembele kibo bonaba abantwana abafike bashayinela izolo benza into enhle kakhulu emangalisayo lapha e-America. So yibe sibathembileyo ukuthi khona bethuthukise iZimbabwe.
Iqembu leZimbabwe belilabadlali abayisishiyagalombili abavela kuma-high schools achiyeneyo, labaqeqeshi ababili ababalisa uNkosazana Aretha Mare loCharles Matanga. Iqembu elinqobe laqeda lisesiqongweni ngebelimele izwekazi lase-Europe, lona elithole inkezo yegolide. ELePoland liqede lihlezi kuzinga lesibili, njalo lithole isiliva, kwathi ele-Armenia belikuzinga lesithathu njalo lithole ibronze. Ngomnyaka ozayo umncintiswano lo uzakwenzelwa kwele-Mexico. Uzaqhubeka usenzelwa emazweni achiyeneyo eminyakeni elandelayo, njalo silethemba uzafika laseZimbabwe. Kolo live talk kulamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Uhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngokulwisana kwabatshayeli bezimota abathwala uZulu, amateksi kanye le-Uber kwele South Africa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi sokufunyenwe indawo okwabulawelwa khona abantu edolobheni le-Mosul kwele-Iraq. Lobunye ubufakazi obuveza ukuthi amasosha karhulumende ayebulala abantu mahlayana ababevaleka impi labe ISIS. Abacubungula ingozi yokuwa kwendizamtshina yakwele Myanmar ebulale abantu abedlula ikhulu 122. Abakade bephakathi bathi lingozi yabangelwa kungami kuhle komkhathi ngalelo langa. Indizamtshina le inyamalale ngenyanga edluleyo, abahlengi bazothola izihlephu zayo lezidumbu zindenda elwandle ngemva kweviki. Lamhlanje kohlelo lwethu lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, uChris Gande weStudio 7 oxoxelo mnumzana Alois Ndlovu ongumtshayeli wamatekisi e-Uber kwele South Africa kulandela udlakela oluphatheke phakathi kwabatshayeli laba bebanga abantu laba matekisi ale mitshina yamamitha.
Hey, batharise nzima amatekisi amanye lawa, batharise nzima impela.
Lina libaningi okunganani abe Uber?
Sibaningi kakhulu ukudlula bona laba amanye amatekisi siyafika maybe 10,000 singayifika.
Bona abavela eZimbabwe banengi okunganani abayenza umsebenzi we-Uber?
Ngathi nje i-90% ngabasekhaya.
Okay, ungasitshela ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo ukwenza ukuthi kube lo kungezwani khona?
Bathi bona ngokusho kwabo sibathathela ama-customer, abasena ama-customer. Sithi Uber yangena laba ama-customer sesawathatha, abasatholi imali kona.
Khona kuliqiniso na?
Akusiyiqiniso ngoba phela i-business yena ine-competition yabo. So ama-customer ngeke siwaqedise, siwaqeda kanjani ama-customer ngoba baningi kangaka. Kwathina nje ubona nje kube kubabhizi ukuthi kuthiwa iy'moto ziyaze zifela ngalezi Uber zingatholakali. Kuze kuqashe nabo evisi eziyimoto zama-private kuye ukuthi imoto azitholakali. Bona inkinga abanayo ukuthi iy'moto zabo abahamba ngazo asiy'moto ezisesimweni sokuthi ama-client angazijabulela ngoba iy'moto zabo lezi abahamba ngazo ugcina wena ungumgibeli ubancedisa ngokuyiphusha ukuthi zishade. Amafasela akhona ufuneka uwakhuphule ngezandla. Yanasenze yiyo lento eyi-problem kubo. So baba nomona umona nje abanawo.
Usulesikhathi esinganani usenza umsebenzi we-Uber lo?
Senginabo 1 year 6 months.
Sizwa kuthiwa bakhona abanye abangabatshayeli kodwa bengela zimota besebenzela abanye abantu, kanti vele ku-Uber kuyenzakala yini lokho?
Ye, ma ungenayo imoto uyakhona ukusebenzela omunye nawe uzowuphakame. U-Uber kahle kahle ukreate imisebenzi, nabantu abantu abawucreate umsebenzi. Ma unesikhathi esithize Uber kuba lula nawe ukuthi uthole eyakho imoto uzimele wedwa. So ukuze uqale nabantu uqala ngokuthi mhlawumbe usebenzele omunye umuntu ulungise zakho izinto.
Manje sizwa kuthiwa khona abanye sebesesaba ukufika kwezinye indawo elisebenzela khona, kuliqiniso yini?
Yebo, kunendawo vele singasafiki kuzo ama railway station nendawo la okuphuzwa khona abantu laba sebeze beqashe laba bantu abangokuthi bayisiphekele nje bayilale esitaradeni babhadale leyo mali abazibhadalayo babanikeze nalawo matshi ukuthi masiqhamuka bashaye imoto yakho ngamatshi.
Manje pho sekusebenze kanjani nxa kunje selisebenza lisiyanga?
Nawe sukhetha ukuthi hayi ngifuna ukuya endaweni ezinabelungu kuphela ezinginabantu abamnyama la engathi ngizosebenzela khona. Kanti kodwa amaclayenti wethu phela agcwele yonke indawo. Kuyafana nokuthi manje noma ungalayi ungaye ebalungwini bakhona uzofika ulayishe umuntu akusekhona lephakathi akunabantu bona abalwayo. Uthi ufike uwehlise umuntu bahle bakublokhe babambe izivalo zakho bakuthathele nefoni yosebenza ngayo. Mina sebengithathele amafoni kabili konke.
Umnumzana Alois Ndlovu ngomtshayeli we-Uber ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eGwele South Africa. Iparlamente yakwele Botswana ikhangelelwe ukuphuma lomthetho oqondisa ukuthi izibotshwa zakwamanye amazwe okugoqela ezeZimbabwe zibuyele ukuyaqedisa ukupika emajele emazweni azo. Kulabe Zimbabwe abedlula amakhulu ayisikhombisa abasemajele akwele Botswana sikhuluma nje. Kubika uMartin Ngwenya.
Umphathintambo wezomvikela kwele Botswana uMzana Shokhati ukhangelelwe ukwethula edale lephalamende udaba lokuthuthizwa kwabasemajele phakathi kwamazwe alezivumelwano. Idale lephalamende likhangelelwe ukudlulisa lolu daba lube ngumthetho ozabona amazwe entshintshana izibotshwa zibuyela emajele asemazweni azo omdabu. IZimbabwe kanye leBotswana zaqala ukukhulumisana phezu kwalolu daba emhlanganweni wenziwa iminyaka yonke phakathi kwamazwe omabili owe-Joint Commission on Defence and Security owenzelwa eVictoria Falls nyakenye. Ukhathi uke watshela iStudio 7 ngaphambilini ukuthi ukuthuthiswa kwabantu basemajele kwenzelwa ukuthi babe seduze lezihlobo zabo njalo kwehlise isisindo sokugcina izibotshwa kwelinye ilizwe.
Member states talk about those things that they can cooperate on.
Njengamazwe akusathandi singakhulumisana ngendaba ezifana lalezi njalo lokhu kwenzela ukuthi kwehliswe isisindo kulizwe eligcine izibotshwa kukanti kwenzela njalo ukuthi izibotshwa zibe seduze lezihlobo zazo.
Ababale ngezomthetho abafana legqwetha uMnumzana uMathintingake bathi kweneliseka ukuthi izibotshwa zisuswe kwelinye ilizwe ziyepika kwelinye kodwa kumele ilizwe abakuya kulo lenelise ukwamukela lezi zibotshwa.
They if they do bilateral agreements then it's possible.
Bangenza isivumelo kweneliseka kodwa kulakho ukuthatha isikhathi esinde. Kumele ilizwe lapho okuya khona izibotshwa libe lendawo eneleyo emajele ukwamukela lezi zibotshwa.
Ngaphansi kwesivumelwano esizangena izibotshwa kumele zibe ziphuma elizweni elisivumelwano lelo Botswana ukuthi bathuthiswe babuyele bayiqedisa ukupika kibo. Kulabe Zimbabwe abadlula amakhulu ayisikhombisa abasemajele eBotswana. NgoMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Kunengi okwenzakala emizini kwabendileyo. Kuyatholakala amantombazana ahlala labo dadewabo abendileyo abagcina bekhanga amadoda ukuthi aye labo emacansini. Le imbono kaMnumzana Ezra Chisospanda umsakazo lodumo ekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa enkundleni yeFacebook uGibbs Dube weStudio 7. UEzra uvumelanelo noMathemba Nyathi kanye loMnumzana Bhekisipho Mahlangu ukuthi akulunganga ukuthi osibali bathandane lamadoda abodadewabo. Asizweni bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 uManyathi usungula lingxoxo.
Isibali sohlale ngu
ali kodwa akuphelele kuleni ngosibala elikhali usibala osuzuza sokuthiwa sibala kumbandu samabele sibali ini ayi ngokombono wami mbona inganakukho right ngoba ngiyabe sengingani angisekhofe kusisi wami oshade ngosibali ba usisi angashona maybe nakho angeke ngithi ayirepresent ngingaya ngidulele usisi wabantwana but nakho kuya ngokuthi ngisesimeni esinjani but ngenye indaba nje leyo engaliba nzima yani
baba Mahlangu nanto udaba lapho
into mina engiyibonayo ukuthi usibali kumele ngimhloniphe akumelanga ngidlale duze kwakhe sengathi manje sengingameze ngineza unkosikazi kumele ngimhloniphe ngoba angifuni ukuxabanisa lo mndeni lo mina umuntu engimlandile ngudade wabo kodwa ma kuthe washona indaba esiza ngathi yena uma ethanda ukuthi abe nami into omela ayitshela abangakubo lami uma kuthi ngibe khona ukuthi hayi ngingaba lothando laye yes hayi ukuthi ngibe vele ngisukele usibale ngimthande ngixabanisa abantu ekhaya hayi yazinto impi yabantu abangomama ibuhlungu kakhulu bangabulana lokubulala labantu
ngizokutwake sesilobaba usibanda lapho Ezra Jesus Sibanda cela uphostele lakho lapho
kudala siyakwazi ukuthi vele kwakuthiwa usibale wakho umfazi wakho lokho kuyinto nje okusikanyana okukhulunywayo kodwa kwakungafikeli ukuthi umuntu azegcine sithi imacansi nalo kodwa kulezi nsuku usibale wakho uyalamusa ngoba uqala ubamba-ke lokho kuthiwa ngamavele ukugcine sokusenzakala nje izinto ezingayisiza abantu abaningi bahlala laba kamnako womngabo bagcina bengena-ke emacansini kwesikhathi agcine seyala udade wabo ethatha lo usibale wakhe kwenzakala kulezi nsuku kodwa-ke ngomthetho kumbe ngesintu hayi akuvunyelwa kodwa ngesintu lokho enjani ethile omunye ubaba laphana ukuthi nxa umama enganikazali kokuphiwa nalo usibale wakho ukuthi uhle umthatha kukanti-ke kulabanye laba abazathi khona ukuthi osibale bakho labo kumele-ke nxa ebuye emncane kumele umthathe njengomntana akho laye ngoba ukhulele lapho ekhaya abanye behluli bakhulele la yimizwa esembona semuhle kakhulu-ke lo sibale agcinele laye sengowakhe laye
uEzra Chisa Sibanda ngumsakazi olodumo lizwe njalo kunkosazana noMathemba Nyathi lo mnumzana abheka isipho Mahlangu bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Kamalume ekwelutshena ingoma esiphiwa ngumehlo kaZulu lidlalate lakhe elitshatsha ke lelo asanda kulethula idlalate lakuqala lakhe lakuqala elomdumo wejazz singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili kutshiswa ibhizimusi lesiphathamandla se-MDCT umnumzana Elias Mutsuru kanye lendlu kakansila waleli bandla kwanelokwalamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.